kati sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izihlobo olamukela ku studio 7 ngolesihlanu omhla ka 16 Mbimbitho 2018 ngu Praxedes Jeremiah endabeni zethu namhlanje.
I never thought he whom I had nurtured and brought into government so hard.
Angizange ngike ngicabange ukuthi umuntu engamondlayo ngamletha kuhulumende nguye ozagcina esengihlamukelanga.
Osuswe embusweni libutho nyakenye umnumzana Robert Mkabe ubambe umhlangano lenthathela izindaba lapho athe akemukeli umongameli Emmerson Mnangagwa ngoba engakhethwanga nguZulu.
Hayi, thina zongungu ukuthi ziyawonyiswa ukuthi ezizweni ukuthulisanini ingungu. Hayi, asikhalisi zanu, asikhalisi MTC, singaba kumthwakazi kasikhuzwa ngabantu abangasiboniwe. Asilacala labo bengasikhuze entweni esalimala kiyo.
Abalandeli bebandla lemthwakazi Republic Party bathi abasoze bavume ukwethuselwa ngokubavimba ukutshengisela ukuphikisa okuyabe kusenziwa nguhulumende kungabaphathi kuhle. Kuthi-ke umphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Obert Mpofu futhi amapholisa azabopha noma ngubani ophatheka ukudlakela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ogenqulwe embusweni libutho nyakenye umnumzana Robert Mugabe uthi ulosekelo olumangalisayo elizweni lonke njalo uthi usathukuthele kakhulu ngokususwa kwakhe esikhundleni. Umgabe wethulela amazwi emhlanganweni awenze lenthathela izindaba zaphandle kwelizwe emzini wakhe eHarare izolo. Inthathela izindaba lezi zigoqela ezomsakazo we-SABC, ezeSunday Times yawele South Africa, iTimes of London yawele Bhilithane kanye leZimbabwe Independent. Umgabe ulandule ukuthi abantu abatshengisele ezitaladeni mhlaka 18 ngolwezi nyakenye ngesikhathi ehluthunyelwa umbuso besithi kumele ahambe bebegoqela abasekeli bezanu-PF. Umgabe obekhanya emzondele umongameli Emmerson Mnangagwa ophiwe isikhundla sokukhokhela ilizwe ngabebutho ngemva kokususwa kwakhe uveze ukudana kwakhe esithi ngabe kamlethanga kuhulumende.
I never thought he whom I had nurtured and brought into government and whose life I had worked so hard.
Angizange ngike ngicabange ukuthi umuntu engamondlayo ngamletha kuhulumende, umuntu engasebenza gadalala ukumvikela ejele ukuze angalengiswa, nguye ozagcina esengihlamukelanga ngelinye ilanga.
Uqhubeke ethi akamhloniphi ngitsho lakancane uMnangagwa njalo akamemukeli ukuba ngumongameli wakhe ngoba ekuleso sikhundla okungekho emthethweni engakhethwanga nguZulu kodwa wafakwa ngabebutho.
He could never have assumed the presidency of the country without the army.
Wayevele engasoze angena esikhundleni sikamongameli welizwe ngabe kwakungela abebutho abamncedisayo. Abebutho bavele bahlakaniphela ukuvimba kusebenza kuhle kwezinye ingatsha zonke zezomvikela.
Umgabe ngombono wakhe uzibona njengomuntu ohlukumeziweyo okungamelanga aphathwe ngendlela aphethwe ngayo okwamanje.
We must undo this disgrace which we have imposed on ourselves.
Kumele sizikhulule ebugqilini esingenziwe kibo. Akumelanga kube nje. Akumelanga kube nje mani. Akulamuntu olelungelo lokusenza njalo. EleZimbabwe akumelanga liphathwe njengesixhaka. Sifuna ukuqhubeka silelizwe elilandela esisekelo sombuso. Yebo singaba namaphutha lapha lalapha ya. Kodwa kumele silandele umthetho.
Abaningi abakade bemlalele esemhlanganweni lentatheli zindaba basele bebambe owangaphansi bezibuza ukuba kambe zingabe lokhu ziphelele na ingqondo zalokhulu. Yena waye ulandela na lowo mthetho asetshona ewukhuluma lamhlanje. Iminyaka yonke leyo phose engamachumi amane esembusweni. Abalandeli bebandla lemthwakazi Republic Party bathi abasoze bavume ukwethuselwa kokubavimba kutshengisela ukuphikisa okuyabe kusenziwa nguhulumende okungabaphathi kuhle. Lokhu bakutsho ngemva kokukhuzwa ngumphathintambo wendaba zasekhaya kwabasakhulayo be-MRP abaphazamise imihlangano yabekomishini yokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission kobulawayo lelupane. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umnumzana Obet Mpofu wethule umbiko wokukhuza abalandeli bebandla lezombusazwe elemthwakazi Republic Party MRP ukuthi bachiyane lokuphambanisa inhlelo zikahulumende ebaxwayisa ukuthi bazathathelwa amanyathelo bangaqhubeka bakwenza lokho. Umongameli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi abajabuli ngenkulumo kaMpofu le.
Ngasijabulanga ngenkulumo kaObed Mpofu owayikhuluma ngathi sithi abantu bemthwakazi kumele bavalelwe ejele. Sinanzelela ukuthi okokuqala uhulumende kaMnangagwa ogoqela oObed Mpofu labanye babo banguhulumende ongekho emthethweni abangena ngekhulu, kanti njalo nxa kulabantu kumele babotshwe ngoObed Mpofu lenduna nkulu yabo uMnangagwa ngoba yibo abalamacala amakhulu elizweni lona leli leZimbabwe. uMnangagwa amacala akhe esukela kundaba yeGugground lapho aphatheka khona kakhulu ekubulaweni kwabantu bakithi lasendabeni zecorruption. Ngokunjalo sithi oBed Mpofu ngalibambe lingatshoni, ukusethusela kwakhe akusoze kusenze sekele ukulwela inkululeko yabantu bakomthwakazi.
Omunye walabo abebetshengisela olilunga le-MRP umnumzana Charles Thomas uthe abathuliswa ngoba abasongungu njalo abethuselwa.
Hayi, thina zongungu ukuthi ziyawonyiswa kuthiwe zizweni, ukuthulisanini ngungu. Hayi, asikhalisi zanu, asikhalisi MTC, singabakomthwakazi. Kasikhuzwa ngabantu abangasiboniyo. Asilacala labo bengasikhuza entweni esalimala kiyo. Bona nxa bebona ukuthi bafuna ukusikhuza, kabasondile eduze kwethu size ukuthi bakhalelane. Ngoba nxa babethumela abo bantu, thina sibatshethi asifuni bona abantu labo, sifuna bona abenza lokhu ngoba siyabazi abanye bakhona bayaphila. Umgabe is surviving, u-Emerson knows. So sithi singagadazwa, especially thina bemthwakazi Liberation Front.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo oyebhethu likaZulu uthe uMpofu kumele abekwazi ukuthi abantu bemandebeleni sebehlukuluzwe kakhulu besila, njalo abethuki ukuthi bazabotshwa kumbe batshaywe.
Kuqakathekile ukuthi ubaba uMpofu ebekwazi ukuthi abantu bemandebeleni kuningi asebedlule khona. Umgaba uphumile wabachiya, wababulala basala. Engaze ethi uzababophe, ethi uzabatshaya, kasiyo into engasethusa. Thina kakukho okusethusayo, thina sifuna ukuthi izinto zenziwe ngendlela eyiyo kuphela. Lokho okuthi ethi ecabanga ukuthi ethi engatshaya abantu mbeni sizethuka, kakusethusi lokho. Engxeke uzatshaywa yena.
Abalandeli bemthwakazi laba baphazamise imihlangano yonke yabekhomishini ebona ngokukhumisana umlotha ye-NPRC enzelwe kobulawayo laselupane ngokutshengisela bebanga umsindo ndoloba ukuhlabela bethe abafuni ukuthi amalunga e-commission abakhulumise ngolimi lwesishona kakuze abakhuluma ulimi lwesindebele, njalo bafuna ukuthi i-commission le ilungisiswe ngoba ibunjwa ngabantu abakhuluma ulimi lwesishoneni kulo yedwa kuphela okhuluma ulimi lwabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? lalani indaba ezimqotho ekseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz.
Wele South Africa sekwethule umtshina wokuyatholela imithi kulabo okumele bathathe imithi okwempilo yabo yonke ohlobo lwe-ATM enjengaleyo esetshenziswa ukuthatha imali phandle kwebhanga. UBenedict Nhlapo uchaza kabanzi ngalo umtshina lokuthi ungasiza kangakanani nxa ungaba khona laseZimbabwe.
Umtshina lo wokunikeza umuthi kuzigulane ezithatha amaphilisi nsuku zonke kumbe viki zonke loba nyanga zonke waziwa ngokuthi Pharmacy Dispensing Unit, PDU. Ukusebenza kwawo kufana xathu lo-ATM yokuthatha imali phandle kwebhanga. Okwakuqala, izigulane zihambisa kule ndawo yokuthatha umuthi i-pharmacy konke okuphathelane lazo lo mkhuhlane wazo kanye lamaphilisi okufanele ziwathole. Konke lokhu kufakwa emshineni yamakhompyutha exhumene lali ATM yomuthi. Ngemva kwalokho isigulane siphiwa ikhadi elifana laleli ele-ATM yokuthatha imali. Usuka-ke lapho aqonde emshineni eseyedwa ayifake ikhadi lakhe lenombolo yakhe yangasese ukuze umshina ubemaze. Ngaleso sikhathi kuvela umfanekiso wengcitshi eziphi umuthi bakhulumisane ukuze ogulayo athole impendulo alazo ngomkhuhlane wakhe. Ngemva kwalokho umshina lo untshantshaza yonke imithi okufanele itholwe yilesi sigulane bese siwuthatha sisihambele. Incitshi kwezemhlobo yalemshini enkampanini yemithi kwele South Africa e-Right e-Pharmacy, umnumzana David Mulele, uthi lumshina uthatha imizuzu emithathu kuphela ukuthi uqedelane lesigulane.
The technology is very exciting because, for one, it saves the patients a lot of time and from missing work. But also, we are open on Saturdays and Sundays as well. It's convenient for the patient as well to make sure that they get their medication.
Uthi isigulane azilindi isikhathi eside, akulathuba lokuthi zibe zilokhu zithethiswa ngomongikazi ngoba sifika nje siqonde emshineni. Zingathatha njalo umuthi wazo ebusuku loba emini ngempela viki loba ngekhefu, kanti ke sekuzaphungula inani labantu abaya esibhedlela. Kayikho imali ehlawulwa isigulane ukuthola lo umuthi. Isizalwane sakwele South Africa unkosazana Bathandwa Mbele ngomunye wabantu asebesebenzisa lo umshina.
Ndi-excited kakhulu ngomatshini esiwunikweyo wase-PDU Pharmacy. Akusafani nakuqala, yonke into ihamba right. Umtshini awulibazisi, awuthathi ixesha, even nabantu abasincedayo banekhe kakhulu ngathi.
Loba nje lo mshina ungakethulwa eZimbabwe, usuthelele izalwane zeZimbabwe kwele South Africa isikhwele sebefisa ukuthi aluba uyethulwa laseZimbabwe. Isalwane seZimbabwe umnumzana Stanley Ndlovu ubona uqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso ye-Asakaneni Health and Wellness enakakela lokufundisa abaphila legciwane lengculaza uthi lo mtshina uzasiza kakhulu ngoba omongikazi esikhathini esiningi bayazihlukumeza lezi zigulane ikakhulu ezithatha amaphilizi egciwane lengculaza awofuba i-TB, awechukela, awe-BP leminye imikhuhlane.
Akusafani neklinikhi ukuthi iyabevula ngo-8 ivalwa ngo-4. Njalo umshina akusumuntu ezabe ikhathala njengamanesi ukuthi uthole ukuthi asetiyeni ora kulunch ora khathele ora bakustrike ora banjani. So ngibona ngani uzoba lisizo kakhulu endabeni zesikhathi kuhlanganisa ukuya ekliniki lokubhalansa indaba zomsebenzi.
UNdlovu okhokhela inhlanganiso elabantu abafika izinkulungwane ezinhlanu, iningi labo kungabaphila legciwane lengculaza, labanye abangelalo kodwa abasekela imizamo yalenhlanganiso. Othokunye okuhle njalo ikuthi isikhathi sonke isigulane nxa silanda amaphilisi sithola ithuba lokukhulumisana lengcitshi kwezemithi okuyinto enhle kakhulu.
So siyafisa ukuthi uma ungaba khona laseZimbabwe unganceda kakhulu ke, especially indaba zokungaqhutshwa kahle laphana endaweni zabodokotela. Uthole ukuthi bakustrike or istaff zikustrike, akusetshenzwa ngapho umuntu ufuna i-treatment yakhe. So uma ungaba khona unganceda kakhulu emphakathini waseZimbabwe ukuthi bathole ama-treatment awo ngesikhathi esifaneleyo.
Ngokwaqala Afrika ukuthi kube lo mtshina lo, wona-ke wenziwe inkampani Right to Care isebenzisana ndawonye le-Right e-Pharmacy. Wele South Africa usukhona Alexandra Shopping Plaza, kanti uhulumende uthi kukhangelela ukuthi uqale ukutholakala endaweni ezitsheneyo zelizwe. AbeZimbabwe bona-ke ikakhulu labo abaphila legciwane lengculaza abahlala besiyathatha amaphilisi bathi bayafisa kakhulu ukuthi uhulumende awethule laseZimbabwe lo mtshina okuyinto abathiza kuqula impilo zabo kakhulu ekutholeni amaphilisi okudingeka bawanathe impilo yabo yonke. Melesilo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo, othi sikhangele izivela kwamanye amazwe namafitshane. Kubikwa kudotshwe izidumbu ezine zabafele engozini yokudilika kwebholoho lokuchapha umgwaqo omkhulu ngenyawo elisanda kuphela kwakhiwa edolobheni leMiami esigabeni seFlorida khonapha eMelika. Amapholisa lokhu eqhubeka edinga abangabe besinde kule ingozi labangabe begqitshelwe inqwabanqwaba. Iphephandaba leWashington Post libika ukubana umongameli Donald Trump waseMelika usecabange ukuxotsha umsebenzi umcebisi wakhe omkhulu kwezomvikela uHR McMaster ekhangelelwe ukusipha lesi sikhundla komunye ongakaziwa ukuthi ngubani ngemva kokuxotsha njalo umsebenzi unobhala wakhe wezobudlelwane lamanye amazwe omhlaba uRex Tillerson. Umlobi odabuka kweleZimbabwe uMthenjwa Ndlovu usethule ugwalo lwesiNdebele olulesihloko esithi ngemva kwezinyembezi. Kulolu gwalo ukhangela inhlupho esibhekana lamantombazana azintandane. Echaza isiphetho esihle sentombazana eyaphathwa ngochuku nguyise omdala ngemva kokufelwa ngabazali. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Egwalweni lwakhe lolu olwesihloko esithi ngemva kwezinyembezi, uMthenjwa Ndlovu landa udaba lwentombazana eyajiywa ngabazali bayo. Ngemva kwalokho yazithola isigcinwe nguyise omdala, okwaba ke ikuqala kwenkathazo enkulu. Ingena ebunzimeni bokutshaywa, uqanjelwa amanga, ukubandlululwa, ukwenziwa isichaka salapha ekhaya, lokwekeliswa isikolo. Kodwa loba kunjalo lintombazana isebenza gadalala izigcina iphumelele kuphela. Luphela udaba isilempilo ebutshelezi. Umlobi uthi isifundo ke lapha ikuveza ucuko olubhekana lamantombazana azintandane kanye lokuxwayisa labo abaphilela ukuhlukuluza intandane. Kulolu daba untombazana lo waphumelela kakhulu ekugcineni kwathi abantu abakayise omdala kwagcina kuyibo abehluleka kakhulu empilweni.
Kubethe izinto eziningi ezisifundiswa. So kutho ukuthi lapha isifundiso sikhulu kakhulu ngesokuthi emphakathini sikwa lohlupho lokuthi kube nabantu abahlukuluza abanye ekukhuleni kwabo. Kodwa ke ekugcineni labo abahlukuluza abanye badume impilo yabo engasayindawo. Bese kuthi laba abahlutshwayo bagcine sebengabantu abaphumeleleyo empilweni zabo.
Lo banje elobe ugwalo oluginyisa amathe ngolimi olunone ukwedlula ezinye zengwalo zezikhuqamfundo, uMthenjwa akafikanga ezikolo zezikhuqamfundo. Linsizwa yasesabene Plumtree yafunda iprimary ekahlu, isecondary yaya emqokolweni ingakayiphelela eThenson Hlabangana High School. Lolu gwaloke uMthenjwa ulethulele umphakathi ngokusemthethweni eJohannesburg wazitholela ukunconywa abanengi. Unkosazana Eslin Moyo laye ongumlobi uthi kuyathokozisa ukuthi ungumlobi usebenze uze kube isikhathi usethula ugwalo lwakho emphakathini.
Ngathi siyajabula nokuthi sengathi seze wafeza isifiso sakhe sokuba ugwalo lwakhe lulotshwe. Sengicela nje ukuthi abantu noma bengathi kwendawo ukuthi bangalithenga leli bhuku babuze umlando ophakathi, ngoba leli bhuku ngelesi level enhlanganisweni yethu yabalobi bayesu.
Omunye njalo umlobi uMnumzana Mathambo Xakalala uthi ngaphezu kwenkuthazo yokunakakela amantombazana, ugwalo lolu lulotshwe ngobuciko obukhulu kusetshenziswa ulimi olujuleyo.
Ulimi luyisizwe, isizwe silulimi, kuphela kolimi lwethu kuphela kwesizwe sethu. Siyabanxusa abantu singabalobi akusho ukuthi siyazi. Abantu abaziyo ke abeze bazosisiza bathenga ugwalo lwethu. Abathengi siyacela nizosithengela nisize nisixhase kakhulu kuko konke esikwenzayo. Singabalobi bakithi siyabonga nje. Alala abalobi, alala.
Inhlanganiso yabalobi bakithi ngenye yeziphumelele kakhulu ekubhaleni izingwalo zesiNdebele. Lobanje abalobi laba bengaluthola uxhaso olutholwa ngabalobi abaziwayo sebethule ingwalo ezedlula ijumi kanti ke badinga usizo lokucindezela lokuthengiselwa ingwalo zabo. Melestoro 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingo Benedict Nhlapo.
Umphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Obed Mpofu uthi amapolisa azabopha noma ngubani ophatheka kudlakela ekungakhathalele uba basekela liphi ibandla lezombusazwe ngesikhathi ilizwe linungiselela ukhetho oluzayo. Intathele zindaba yeStudio 7 noMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Umbofu obesekwethekeleleni enkambeni yesiphepheli yeDukwe eBotswana uthi akulasizathu sokuthi abantu betshaywe luvalo ngokuthi mhlawumbe kungaba lodlakela ngesikhathi sokhetho. Umbofu uthi amapholisa azabopha noma ngubani ozazama ukuvusa udlakela ungakhathalekile ukuthi ngwaliphi ibandla lezombusazwe. Ngesikhathi sokhetho amabandla aphikisa abavame ukukhonona ngokuthi abasekela ibandla elibusalizana uPF kababotshwa bengaze bedale udlakela. Bathi ubotshwa kuphela abasekela amabandla aphikisayo laloba kuyibo abayebetshayiwe ngibandla elikusayo. Inengi libheke ngamehlo abomvu uthi kuyozalwa nkomoni kukhetho lonyaka ngaphansi kombuso omutsha kwamongameli Emerson Mnangagwa. Ngomnyaka ka-2008 ngesikhathi ukhankaselwa khetho lokudinga umongameli kwaqhamuka udlakela olubi okumalisayo olwathi abanye befile kukanti abanye babelela emazweni angumakhelwane agoqela leBotswana bezodinga ubuphepheli lemazweni aphetsheya kolwandle. Kodwa umpofu uthembise ukuthi lonyaka kuzabe kulumulo mehluko ngoba bekhangelele ukuqhuba ukhetho olulokuthula njalo olulohlonzi. Uthi ngisho umongameli Mnangagwa uthi kafuni kube lodlame, kumele abantu bakhethe bekhululekile esithi abafuna ukuxokozela bazabotshwa kungakhethi ukuthi basekela liphi ibandla.
Kakula ukuthi sibopha wonke umuntu lethi ukuxokozela kumbe ngowayiphi party, kumbe ngowezanu PF, kumbe ngowayi opposition, kumbe ngowayiphi party uyabotshwa. Sifuna abantu bahambe ebesenza izinto zabo kungala kuxokozela. Bahambe abantu bayivota kungala kwethuselana.
Njalo ugcizelele ukuthi abakade bezodinga ubuphepheli ababalekela udlakela kumbe ukuhlukuluzwa ngaphansi kwezanu PF bakhululekile ukuthi baphindele ekhaya esithi kabasoke behlukunyezwe.
Asozwe sibajezise besibacale ngokuthi babuya lapha. Abaningi sebabuya abantu eZimbabwe ababengekho kulandele izizathu eziningi. Bakhona eZimbabwe, nxa ubuya eZimbabwe obuzwe, nxa lamaphepha akho lapassport yakho asozibuzwe lutho, uyazibingenela ukubona izihlobo zakho uphendule.
Iningi lizalinda ukubona ukuthi amazwi kampofu alesiqiniseko esingakanani ngesikhathi kule mbiko yokuthi abebandla bezanu PF bathatha inombolo zalabo ababhalisa ukuvota. Kodwa amapholisa kubikwa ezama ukubona ukuthi ukwethusela akubi khona ngaphambi kwekhetho oluzabanjwa okwakuqala eminyakeni phose ngamathumi amabili kungelamuyi uMorgan Tsvangirai kanye lowo ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Ukhetho luzabanjwa phakathi kwenyanga kaNtulikazi loNcwabakazi. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabulo kwele Botswana.
Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeqi weqembu leHighlanders uMadinda Ndlovu usekhuthaze abalandeli baleli qembu ukubana babuye ngobuningi babo ukuzokhuza leli qembu mhlali dlalayo. Umdlalo walo owakuqala owesizini yalonyaka esigabeni sePremier Soccer League. Intathele zindaba yethu uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imidlalo yelinyaka isigaba seCastle Premier Soccer League ikhangelele ukuqala kulempela viki, njalo iqembu leHighlanders lihlele ukuba lidibane leqembu lebutho lesizwe leBlack Rhinos ngesonto enkundleni eBumper Fields. Ephendula intathele zindaba zemidlalo ngemva kokubuzwa ukuba kuyini akwaziyo ngeqembu leBlack Rhinos, uMatinda uthi yena uqakathekileyo yikuba yena labafana bakhe babumbe amasu ukuba bedlale njani ngesonto ngoba bevele bengeke bebekwazi lutho ngeqembu lezivakatshi njengoba nje isizini isanda kuqala. UNdlovu uthe nxa kule ndingeko bazaguqula indlela abazadlala ngayo sekuphele ihlandla lakuqala lomdlalo ngoba lapho yikho ababe sebebone khona ukuba iqembu leRhinos lidlala njani. Lo mqeqeqi uthe yena uqakathekileyo yikuba abantu bengakhohlwa ukuba uhlelo lokuphendukisa isiko leqembu leHighlanders ngolweminyaka emithathu, njalo uqakathekileyo okwakathesi yikuba iqembu lakhe lidlale ngendlela ebukekayo. uNdlovu ukhuthaze abalandeli beqembu le-Islanders ukuba babuye ngobuningi babo ukuzobukela iqembu lakhe ukuze baphe abadlali amadlabuzane.
Ama-supporters bangabuya ngobuningi babo bona anje bezosupport i-team yabo. There will be that extra man. Was the response of the supporters when these boys are playing also tells and also gives our players esteemed go.
Imidlalo izaqala ngomgqibelo lapho iqembu leChicken Inn lizemukela khona ele Dynamo senkundleni eBapa Fields, eleni Crew lizemukela ele Mutare City ngaseMandava, ele Ngeze Platinum lizadlala lele Herentals ngaseBaobab, ele ZPC Caribe lizadibana lele FC Platinum ngaseNational Sports Stadium, ele Yanda lizadlala lele Bulawayo Chiefs ngaseRuvaro, uthi Bulawayo City izangqikelana lele Chapungo ngaseLuveve. Kweminye imidlalo yangesonto, iqembu leCape United lizadlala lele Harare City ngaseNational Sports Stadium, kuthi eleShapane Mine lizadibana lele Triangle ngaseMandaka. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Driver, sicela ushayele kahle mfowethu, nasifuna ukufika emakhaya sipili la, sikokuhamba lokho.
Hayi, mina ngisebenzi wena lapha, mina ngikhanda imali la.
Ah, phela uma uhamba kanje ngeke sikwazi ukuyafika emakhaya thina.
Ngofu nyehla.
Impilo yethu siqakathekile kule mali yakho
oyithathile. Ngofu nyehla, Jesu.
Iqakathekile imphefumulo yabantu. Iqakathekile imphefumulo. Iqakathekile imphefumulo yabantu. Iqakathekile imphefumulo.
Khuluma lazo umfokazikhali oshayela edelelo esengathi akazi ukubana kukhona ukufa emhlabeni. Wesengathi uyasha umfokazikhali uzosha. Azoyendosa ilayisensi yakho.
Kakhe wedrayiva, kati vele wenu chakeni na. Hamba kahle njena, sizofika la siya khona. Kahle we driver, kati vele wenu chakeni na. Hamba kahle njena, sizofika la siya khona. Siyakuncenga mfo wethu, shela ngonanzelelo. Siyakuncenga mfo wethu, shela ngonanzelelo. Siyakuncenga mfo wethu, shela ngonanzelelo. Imphefumulo yabantu, iqakathekile imphefumulo. Iqakathekile imphefumulo yabantu, iqakathekile imphefumulo. Abanye bafuna ukuyobona izihlo. Abanye bafuna ukuyobona abangane. Abanye bafuna ukuyobona izithandwa zabo. Masika lokhepa. Abanye bafuna ukuyobona izihlobo. Abanye bafuna ukuyobona abangane. Abanye bafuna ukuyobona izithandwa zabo.
Masika ingoma esi elayayo njalo ikungolesihlanu kunjenje bathi bashayeli lishayele ngonanzelelo, impilo yabantu iqhakathekile. Singakaludukubike uhlelo lwalamhlanje ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela osusu empuseni libutho nyakenye. Umnomsana Robert Mkabe ubambe umhlangano lintethe lezindaba lapho athi akemukeli umongameli Emmerson Mnangagwa ngoba engakhethwanga nguZulu. Abalandeli bebandla leMthwakazi Republic Party bathi abasuze bavume ukwethusela ukubavimba ukutshengisela. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethula lamhlanje olivalelisayo ngoPraxedes Jeremiah. Nisithi asibeke ithuba elifanayo njalo lamhlanje ntambama ngesikhathi sikabo 7:30 kolunye njalo uhlalo lwezindaba.